uyazimina sokundidanisa ingqondo okuyinto kono kungoba nxa ukhangele bengibona ngazi ukuthi sesithenze yonke into malana ngokuthi sikhuthaza abantu ngendaba zokuvota lezi amalunga wonke agijima izalo chef siyakijima abe MDC babonele bayakijima kalesi sokurale iTripu siyenzela bayakijima kula ma programs abaningi even lapha ngelalelo ku Skies Metro FM istage salapha kobulawayo bakhuluma ngakho phose msuku zonke bebisa ama programs kula maya ama companies that even sponsor programs bengena ehleleni kwafana bekhuluma everyday ekuseni bezama ukukhonsentize abantu la basuke beyovota pho ukuthi kusuke kuthini mina sokungididanisa ingqondo ngoba abantu angazi baba kunanzelela ukuthi kona at the end of the day kuyasibulala njengobulawayo ngoba sizogcina sithathelwa siqhunyelwa amanye ama-constituents ngalesi silethwe lufu sizagcina sesifika mebuzulwane nasesilelelwa labo-9 kumbe 8 kwaba okuyinto esi-affectayo in terms of i-national cake ngoba singathi ke lingaka linje so mina ususithi hayi I say wo inani lingaka sesiyinani elincane lingaka angithi even nalo cezo langolo luqhunyayo lalo liyancithiswa futhi
iye lezwakala udaba lolu mnumzana Ndlovu wena ubona njani ukuthi kathi kuyini okungakubangela ukuthi abantu bengafuni ukubhalisela ukuvota
I think kukavili khona mawukhangelisisa kahle kula lokhu ukuthi kunabantu aba actively involved ekudiscourageni abantu ukuthi bangavoti bangathathi iparty ekuma-elections aweZimbabwe because iMatebeleland iya-ignowa makuthiya phambili ayila place ku-political identity yeZimbabwe so kunabona bana nje abazibuhlungu abazitshela ukuthi hhayi thina asingavotini and kanti kunamaphathi afana ne-MRP lezi ezitshela abantu direct ukuthi singavoti vele entweni leyo so ngathi ngesindebele singathi bezibalela ukuthi ukhalala ngenxa yokuthi umuntu uzwa engekho engaphathwanga njengephathi yomuntu awesethi hayi asiyekeleni le nto nje ngoba kwenzelwa bona bakubheka ngale ndlela bona bathi ma kuvotwa kulaba abasemathebeleni abameli izanu abasemathebeleni abameli i-MDC labamele i-CCC yakhona bazimele bona bamelanga abantu ngoba it doesn't translate to anything after ama-election imathebelende nje isala iyukuthi i-election kuphela ama-promises abe khona bonaba abantu ababe bemele amaphathi ayehlukeneyo abanaphawa abayinikwayo ukuthi babe bazosebenzela abantu babo kwamaqhinga yilaba abaku-survival mode because kulokukhathazeka lokuhluphe okukhulu kakhulu emathebeleni bese bezibuza ukuthi kanti manje suke aba ngisiyavota instead of ukhangisa amatamatisi isizathu yikuthi so i-politics kulaba besi-2 ayila meaning vele ayilethi isipapa ayilethi isitshwala emganwini ayilethi mbida ayilethi inyama bese bezibuza-ke ukuthi ngisiyadingane elayinini yokuvota
hayi kuyezwakala mnumzana Chuma wena uthini ngaloko okukhulunywe ngubaba Ndlovu
ekhanda sibili indaba le lakhona kona silakutshoyo kukhona kuyatholakala bakhona abanye asebebona ukuthi hayi lokhu akuncedi lutho akuthinti lutho bakhona abanye abayebesithi kona mhlawumbe njengoba sobuye amaphathi amatsha njengoba sikwazi ubana MDC isine 21 years ibusa lapho emadorobheni especially lapho kobulawayo kodwa akula into ethintileyo instead into zilokhu zisiba nzima zisiba lukhuni kudilika kufadalala umuntu acine segive up in the whole system abona vele kanti vele uvota wabona sebezivotela njengoba vele ungasele kungenalutho olunjani oluzatshintsha so ye kuningi sibili angeke ngathi kona ubaba mkhosile sibili uyitshayile sibili kwaphana ngezinye zezizathu plus ezinye zezizathu maybe mhlawumbe ikhona kwamntuna abantu abaningi mhlawumbe vele abasekho lapha sikhuluma kunje so saloku siloku sidinga abantu kanti sidinga abantu vele asebezihambele kugoli kumadiaspora le ndawo ejishini ezinjalo ngoba ethen of day usuzivuzula why kathesi sikhuluma so ama-centers evoting law asebiswe ebantwini kanye sibili kuma-doorsteps abo so kuyino ungabe sokusayehlula kunabo ukuthi umuntu enjani ayobhalisa ukuvota so kuyedozaniqala umntu ekhala ukuthi hayi kukhatshana azobe ufinyele kuyafika khona edrobheni imali yokugada lani lani nako so kuye emnyango wakho but still kuloku ufana nje kuphela into yangona so khona kwala futhi ngobona kumele sikukhale kunale mhlawumbe loko sikhuluma ngento vele evele nje isizivele yodwa mhlawumbe abakho abantu bangona soku sidinga abantu bonabona bevele nje bengekho so maybe kanti le kukhona ukuthi kona maybe singake siyenze i-sensus le sike sibalani sibonte kanti vele sibangaki njengokuthi khona apha ekrandaba uzathola ukuvoti kuregister abangu 16000 against bani nesibonile bona vele ekrandaba abantu bangani andabo then sesiqala ke ukuthi siconsolidate sesivela maybe mhlawumbe ku stage naleyi census ukuthi sibonile mhlawumbe siyosho ukuthi funa ukucala into engayisiko ukuthi hayi sikhona sifanele ukanti ke hayi asikho asibalingi kangako.